basiye melika lapha uyadingutshela utona kanti kuyini okubangela ukubana bafungenela ubuswa wethu lapha kwele Zimbabwe bagcine befuna ukuba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-New Dispensation nale Second Republic. We have seen a lot of things zingena ku-parliament. Siyabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama reforms lawa ayiqale abe khona. I have no effect ukubana there was a time when ZBC news crew was turned down kwi-event AMDC Alliance behamba ukuyakhava baxotshwa kwadona nina nabantu bethanu pevelini hambani kachana.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli izindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwa susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even i-litigation and stuff like that.